ekhuluma lentatha lezindaba eHarare namuhla usikhala yena ophume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili uthe inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ojonge ukugqugquzela ukususwa kwebandla lezanupf embusweni ukuze kungene uhulumende oqakathekisa intando kazulu usikhala uthe ekuqhubeni lumzabalazo uzalalela imibono kazulu njengalokhu okwenzakala ngesikhathi kubunjwa ibandla le-mdc ngomnyaka ka-1999
We are not here to pronounce the emergence of a political organization, but a broad-based mass democratic movement for everyone in advancement of the mass democratic struggle.
Asikho lapha ukuthi ukuba kuzwa kuba lebandla lezombusazwe elitsha, kodwa ikula lethu elizalwela umbuso wentando kaZulu, sithenzela uZulu wonke weZimbabwe.
Usikhala walile ukutsho ukuba inhlanganiso le izabizwa ithiwani, kodwa uthe bazaphuma ijumo besiya ebantwini phansi kohlelo abalubiza ngokuthi i-Democratic Conservative Convention besiyakhulumisana labatsha abafundi abaphila ngokuthengisa abalwa impi yenkululeko loZulu nje jikelele bebonisana ukuthi bangawuqhuba njani umzabalazo wokukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni umnumzana Sikhala ufisele inhlanhla labo abafuna ukuqhubeka bephansi kwebandla le-CCC lona athi seliyisidumbu kodwa kazange atsho ukuba uzasebenza yini lo mnumzane uNelson Chamisa osanda kukhalala leli bandla esithi selangenwa zimpehlane abanye abacubungula ezombusazwe bathi kuza kuba nzima ukuba usikhala asebenze yedwa engela Chamisa yena abathi uthandwa ngabantu abaningi omunye obahlaziyi laba ngumnumzana kula kwashe Zulu yena othi kumele usikhala abambane labanye
uJob Sikhala ngeke akwenelise lokhu asekwenzile ngoba ucabanga ukuthi na ulabantu kanti bona abantu hhashi abantu bebesympathize laye ngendaba yokuthi ebe ngumuntu we-CCC
kodwa umnumzana yebhe Jamuka owebandla le-People's Unity Party uthi usikhala wenza kuhle ngoba efuna ukuqala indlela entsha yokulwisana leZANU-PF.
IZANU-PF yayicabanga ukuthi ukufaka kwayo uJob Sikhala ejele iyamqeda amandla. Kodwa iZANU-PF ukubona kwami ayiphumelelanga.
Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi uSikhala kumele aphumule lemuli yakhe njengomuntu osanda kuvela ejele umnumzana Mabutho Moyo ilunga leZANU-PF Central Committee uthi usikhala njengabo bonke abaphikisayo zasoze enelise ukumelana nebandla elibusayo
iZANU-PF ngabantu kuyabe kungaqali ngaye bakuzamilo Tswakirayi bakuzamilo Chamisa ukuphikisana labantu kodwa nxa uphikisana labantu ngeke unqobe
emhlanganweni wanamhlanje usikhala obephahlwe ngabasekeli bakhe abathi umnumzana Comfort Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement nomkhokheli webandla leDemocratic Party umnumzana Uraya Izembe abanye abakade besemhlanganweni lo bagoqela abezigodlo zabameli bamazwe abalisa iCanada, Sweden, neNetherlands, eZimbabwe kanye lowake waba ngumgcinisihlalo weMDC umnumzana Morgan Komichi usikhala wabotshwa esitungizwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela enyathime lapho akhuluma khona kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali wancitshwa ithuba lokukhululwa ngebail okweminyaka phose emibili 1 year 7 months waze wakhululwa kunsukana ezedluleyo ngemva kokuba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe kulandela ukudliwa kwakhe licala izolo utholakale elelinye njalo icala lokuqamba amanga enkundleni yeFacebook njalo uza kugwetshwa ngomvulo kuviki ezayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.